Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho Nyanga lezinye izigaba okumele ngiqakathekise nguZulu.
I want again to congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defence Force for it.
Ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthaneni lo, umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe banengi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo. Kulabanye ababamba sebelimbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni abantwana, abanye njalo bekumaklinik beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kulabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kwinhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, banengi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.